singena ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ikuthi akukho umuntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele. Akube ngumnyaka okuthi umuntu wonke avula amehlo, avula indlebe, akhangele indlela angazincedisa ngazo yena kanye lomndeni wakhe ekusebenzeni ngezandla, ngoba phela lalo iBhayibheli liyakhuluma ubana siza kudla izithukuthuku. Asingabe ngabantu abaza bekhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomela senzele lokhu lalokhu, uhulumende kakho ubana senzele anything except ukuthi acreate iconducive atmosphere ezayenza ubana thina sikwanise uzenzela. Kungaba ngamabhizinisi amancane, ama-small business, kungaba yikuthi kona abafuna ukuzoinvesta bainveste baqhathe abanye. Konke lokhu kuyatholakala ngokuthi uhulumende afake i-environment enjengenale kakhulu kakhulu elokuthula phakathi. I-peace is a cornerstone ukuthi izinto ziqale ukwenzakala. Ngithanda ubana ngithathe lesi sikhathi ubana ngifisele umuntu wonke ukungena eminyakeni omutsha ka-2024 ube ngumnyaka wokuthi sivuke sizenzele ukwenzela ubana sibe le mpumela ezimpilweni zethu. Happy New Year bantwana beZimbabwe bonke.